Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hey, jona njani mtwazo omuhle siyalambulela umsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhlaka 3 Mbimbitho 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, wehlule lamhla ukuthi kugcotshwe inkosi yamaNdebele kobulawayo.
Bona benza amaphutha elandelayo. Yikho ke, since izolo, thina we are now international. Imbali yethu is international. Abanye in other parliaments kwezinye indawo khona befunda ukuthi amaNdebele akhona eZimbabwe.
Abalandeli bebandla leZANU-PF bagcothoza uMongameli Donald Trump. Osengezelele isikhathi sezijezo zenoto ezaphakelwa umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe.
Ngibona ngani okwenziwe bakithi kuthengisa ukuthi izinto zonke zitshintshile okokuthi ngabe asakhulumi ngento zangamathamshile.
Kulabanye abantu abasola ukungena kukamnumzana Nelson Chamisa kukhetho lokudinga umongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umcimbi wokugcotshwa kwenkosi obekumele kwenziwe lamhla kobulawa enkundleni yemidlalo eBafokeng Stadium awusenzekelanga kulandela isinqumo esithethwe umthethwandaba weHigh Court izolo othe akukho emthethweni kweZimbabwe ukuthi kugcotshwe inkosi yamaNdebele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laloba abakamthwakazi bebefunga begomela besithi inkosi iyagcotshwa namhlanje, lokhu akusenzakalanga ngoba amapholisa avuke evimbe eBarberfield Stadium ehlome ngembobho imota ezilamatanka amanzi, izinja kanye lemvubu. Abakamthwakazi batshone belinde inkosi emahofisini lapho abaze batshelwa ukuthi inkosi ayisagcotshwa namhla ngenxa yezehlakalo ebezikhona, kodwa kuzabekwa olunye usuku olungaqanjwanga. Abalandeli bakamthwakazi bebegqize bephelele imvunulo yamaNdebele lebutho lenqama lihlomile. Induna uNhlanhla Khayisa ukhulume labalandeli bakamthwakazi esithi laloba sekwehlule ukuthi inkosi igcotshwe, abantu bazathola ithuba lokuyibona inkosi. Uthe isehlakalo sayizolo sitshengise ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphi amaNdebele.
Nabo bamadasadasa ndlela zonke benza amaphutha, thina sihambe ngendlela eqondileyo, sasebenza ngendlela eqondileyo. Bona benza amaphutha elandelayo. Yikho ke, since izolo, thina we are now international. Imbali yethu is international. Abanye in other parliaments kwezinye indawo khona befunda ukuthi amaNdebele akhona eZimbabwe. AmaNdebele, by the way, labana who suffered the genocide, they still exist. AmaNdebele, by the way, labana abacela devolution of power, they still exist. Abanye abathi amaNdebele labana who are seeking a nation.
Umnumzana Nothwani Dlodlo, omunye walabo abakade belinde inkosi, uthi bayajabula kakhulu ukuthi sebebone inkosi yabo. Uthi okwalamuhla uzakwethekelela amanxiwa abokhokho bakhe.
Iyathaba kakhulu ngoba i-appointing authority isikhona ukuthi we cannot, asingeke sinanzelele ukuqakatheka kwezinduna singananzeleli umuntu owababekayo, lo muntu owabanika iziqinti zokubusa. So yinto esijabula ngayo, siyacicima ngentokozo ukuthi hayi sokuze kwenzakala. Okwanamhla sikho kugcotshwa uyisethe lankosi.
Olilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Mxolisi Mhlanga uthe ukujabula kwabo akuphelelanga. Ugcizelele esithi umthetho weZimbabwe uyabancindezela.
Singathi ukujabula kwethu akuphelelanga ngoba sinanzelela ukuthi umthetho weZimbabwe uyasicindezela, uyasincindezela. Inkosi ifikile, bekufanele ukuthi ngabe igcotshiwe namuhla. kwavale uhulumende wayivala sichone sichaywa ngamapolisa sachona silindwe ngamapolisa akayikho inkululeko ngithanda ukuthi kwazakala ukuthi asila inkululeko lapha eZimbabwe futhi uhulumende wethu ukhuluma amanga esithi national peace and reconciliation national peace and reconciliation process and time ayisikho lokho uhulumende ovala ngalelibizo ungumbulali sibulalela abantu nanku ubulela isizwe sethu kafuna ukuthi sivuke
ithole lesizwe okumele libe yinkosi yamandebele ubulelani lobhengula khumalo uhlangane labantu emzini wenduna unyanga zonke eBenside lapho abele thuba lokubonwa ngabantu kanye lokugiyelwa libutho lenqama ngimele iStudio 7 ngibobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi uMongameli Donald Trump wenze ubujapha ngokungezelela isikhathi sezijeziso ezafakelwa uMnumzana Robert Mugabe labanye bakhe. Bathi sokule nguquko kweleZimbabwe loba nje uMongameli Trump esithi akukhanye ukwenziwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa wathathela uMugabe intambo zombuso onyakenye. UTrump wethule umbiko izolo oveza ukuthi izijeziso lezi zizaqhubeka kuze kufike umhlaka 6 ngombimbido ngomnyaka ozayo. Izijeziso lezi zafakelwa uMugabe labanye bakhe besethuswa amacala ukuthi babe sephula ilungelo likaZulu njalo babengaqhubi kahle ezokhetho. Ukuze sizokunenge ngalokhu sixoxele loMnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF othe kuyamangalisa okwenziwa uTrump.
UTrump nje mina ngithatha njengomuntu onganezinto zakhe kumbe angazi le-administration yakhe kule problem ngokuthi izinto zonke esezenzakile kathe zibakithi ziyatshengisa ukuthi umumo lo oweZimbabwe muhle. Angazi kumbe basalindele ukuthi babone ukuthi ama-elections azaqhutshwa njani kodwa ngabona okutshengiseni okuthe okwenziweyo ngabe bayancedisa phela ukuthi batshengise ukuthi okwenziweyo lokhu upresident omtsha osekwenzile bayakuthakazelela labo njengoba nje lathi sikuthakazelela njengelizwe leZimbabwe. Kodwa-ke into engidanisayo ukuthi masebeza kwenza khonokho kungani ngabantu labana abalindele ukuthi bayenze izinto ezingani zenza umumoto ube nzima kungani bancedisa abanye abantu ukuthi into zabo zikhambe kuhle. Kodwa mina njengangokubona kwami ngibona ngani okwenziwe bakithi kutshengisa ukuthi izinto zonke zitshintshile okokuthi ngabe asisakhulumi ngento zangama-sanctions le ngoba ngiyananzelela upresident ukuthi ehamba isiyafika eSwitzerland ukhulume kuhle zimile njalo ubeke kuhle izinto zami njalo le misebenzi aseyenzile 200 days zakhe lezi hawu bakithi kanti kuyini okunye okufunakalayo kuhle kakhulu okwenziweyo bakithi for ilizwe ukuthi lithuthuke. So kungamsekula sokuthrowa ama-spanners lapha lalaphana bakithi akuncedisi lutho lokho.
Ye kodwa ngokutsho kwakhe-ke uMnumzana Trump uthi hhayi akukhanye ukuthi kwenzakalani akwabe lalokhu ngesikhiwa abathi ngama-reforms akula nguquko ngitsho xa sesigangela ukhetho olubuyayo lokho vele kungaguqulwanga kangako khonapho-ke wena ubona ngazani utshaya eceleni kumbe utshaye khona
utshaya eceleni kakhulu ngoba khona kwakukhuluma ayisikho singavumelana ngale sidume ukuthi kuyini okwenziweyo sikhangele kwi-100 days elizo okwenziweyo bakithi hayi izinto zonke bakithi asikhangeleni kuhle shuwa kanti okuse kufunakala kathi kubona yikuphi sibili hhayi akuyakhanya ukuthi akusikho loko utshaya eceleni lo muntu njalo utshaya eceleni ukuthi utshaya eceleni uncedisa abanye abantu asicreate any environment eyokuthi nabo udlala ibhora igrawundi lilihle kuwonke umuntu njalo abantu bonke begqoka ama-shooters hayi khona ukuthi abanye bedlala begqoka inyawo abanye begqoka ama-shooters uncedisa kwabanye abantu umumona lowo awusincedisi asicreate any environment sibili enhle kuwonke umuntu ukuthi ngayezidlalela ibhora lakhe azidlalele kuhle ibhora lakhe kungakhathalekile ukuthi ngubani kodwa laba abantu bakhanya ngani bala bantu ababancedisayo ngase sengikhangele
ngabantu abanjani bolabo babagawule
hayi kumbe nginceda ngincedisa ama-opposition parties enqeni kumbe balokhu bekutheni bancedisa i-opposition ukuthi ibe lelokuze le-upper hand entweni zonke ezenziwayo ngokuthi umumo lo ukanye ufavor ukuthi abantu baphakathi kwamasanctions. Mina ngithanda ukuthi emumeni onjengalolu kulokuzeni le angaba sakhulumi ngamasanctions, ngabe sakhulumi ngamasanctions. Kunenge okwenziweyo yibe ukuthi ngabe bathi bona sebenze khona ukubakhipha amasanctions bese belindele ukuthi babone ukuthi konke kuyagcwaliswa yini kuloko okusunguliweyo ukuthi kuqale kuyenziwe bese belindele ukuthi babone ama-elections ayo ukuthi azaqhutshwa kuhle yini njengakhonoko okukhulunywayo bephele bethi hayi bezithi into ziyakwenziwa kuhle ngendlela okuqale ngayo kodwa sesibone angani kulokunye okuphinde kwatsheka futhi kodwa so far so good izinto ziyahamba kuhle tu.
Lo ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU PF obekhuluma leStudio 7 eseJolojo. Siphinde saxoxa njalo lo dokotela Nkululeko Sibanda incwadi kwezombusazwe osekolijini leHuddersfield University yeBrithani.
Kodwa mina lokhu kuyinto enhle nxa ukhangelela ukuthi ilizwe leZimbabwe lisadingisisa ukuthi libe lokhetho oluqondileyo olufaka ngomthetho njalo olungeladlakela olokuthula kusadingeka ukuthi ubukhokheli beZimbabwe obathatha amandla kusetshenziswa ibutho bukhuthazwe ekuthini amandla atholakale ngokhetho njalo ngokhetho olenziwe ngendlela ekhangeleka kwamanye amazwe la kubanye abantu ingekhululekileyo. Ngakho ngibone ngani izijeziso lezi zingaba yinkuthazo enhle kakhulu kubakhokheli beZimbabwe esikhangelele khona ukuthi bavela ebuthweni.
Ye kodwa siyabona kulabanye abakuzana PF ngathi abantu bonke kuzana PF bathi hayi lokho akumelanga ukuthi ngawu Trump kwenzile. Bathi kukhona osokuguqukile singazi ukuthi kungabe kumengaphi. Wena ubona ngani osokuguqukile kwini selokho umnanga kwa wangena esikhundleni?
Abantu abakuzana PF balohlupha lonolo olukhulu lokuthi babone ngani abakwenzayo kuzana PF inguquko la lapho bengakavumi ukuthi kukhona okwakukubi ngophezulu umgabe babezala lezo zijeziso sebefuna ukuzivuma bekhangelele emuva kodwa ngabe siyaphambili bathi singabi khona okumqoka ukuthi umbuso wedemocracy udinga ukuthi umuntu wonke obusayo athathe umbuso ngendlela yokuthi kuyenzwe kuvotiwe kwavotwa ngendlela esemthethweni engeladlakela elokuthula. Ngakho ke esikwaziyo ukuthi upresident oweZimbabwe ngoweZANU PF manje akakhethwa ngabantu ukuba ngupresident wathatha umbuso ngodlakela kumbe singathi wathatha esebenzisa ibutho ngokwethusela. Ngakho ngeke athenjwe ukuthi ngasozenze khona okwakwenzileyo ukuthi athole umbuso ngoba umbuso umnandi engakalwenzi ukhetho oluphumele olusegcekeni olumqoka. Njalo siyabona ukuthi emthethwandaba amalungelo abantu labantu ababotshwayo ngendaba zobuhuquluzi kubotshwa abantu abangathandani lopresident uMnangagwa abele mpikisano ababengabezanu kodwa ababeseceleni likapresident Mugabe kumbe sithi uMrs Mugabe uMike Grace Mugabe.
Lo ngudokotela Nkululeko Sibanda incwadi kwezombusazwe obekhuluma leStudio 7 eseBrithani. Kusenjalo umnumzana Emerson Mnangagwa ongumongameli welizwe leZimbabwe useyinelise amalanga alikhulu esesikhundleni sikamongameli. Siyakhumbula ukuthi umongameli uMnangagwa wangena kulesi sikhundla encediswa libutho leZimbabwe. Kambe senzeleni ilizwe leZimbabwe okwamanje? Ake sizwe ke umnumzana Joseph Juma olilunga lebandla leZANU PF ukhona mpake ecingweni ekhuluma ngalolu daba. Baba Juma, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani?
Siyaphila kakhulu. Akutsho ke ukuthi kambe ngamafutshane osongane sokwethulwa umongameli uMnangagwa kwini?
Kuningi kakhulu osukwenzakele emuveni ukubana amalanga lawana aqala ukubalwa amalanga ayi-100 naw. Okuqala esingathi bona siyakubambisisa ukuvuleka kwelizwe leZimbabwe selibuyela ubana libe yilizwe eselifuna ukudlelana namanye amazwe ngemva kokuthi sikhangelele ukubana asibeke sakwanisa ubana siphile singekho ndawonye nabanye abantu lokwana ba yi-global village. Isenzo sakhe sokuvula kunoko ubana sibe nokudlelana nabantu bona anda isenzo sokuqala esiqade kube kakhulu kumele sikwabele sisibone ngoba ngayikho lokho siyabe sesinje abantu abazivalele edumbeni weborder pho-ke usizo lungavela ngabe nxa sesizivalele. So bona anda khona kungani isenzo sokuthi kona kube lokuvuleka kweZimbabwe bana sithi ukuthi hhayi omuntu ofungena kangeni izini lamazwe lehlala sina lawo eBritani lalapho khona khona ngabo endenika esizindayi asizindaleni bafo wethu khona kwana mbona nayibe qhakazeke kakhulu
ye kodwa kulabanye phela abadaka kukhanye akwala ngoquko engani khona selokhu wangenayo ungaphendula ukuthi sithi ngamafitshane ke bawo
umuntu otsho njalo ngumuntu embona ngani ba ngalanto enhle kuye nxa ecabanga ngendlela enjalo ngoba wayengisitho njalo angisoze kuvuke kwenzakale ngika-one ubana kusasa kuvukile zonke zi-right njengoba nje sikwazi ubana nxa ule ndlu yakho wena uyidiliza ilanga elilodwa leli liphela kazugcebele uyidiliza kodwa singathi iyakhe futhi ibe yindlu imelaphana awungeke wayakha ngekeyela-ke ndoda uqambeke kube yiprocess kube yinto ezathatha isikhathane so asezi-expecte ukuthi yona into yonke esivuke simnandi isilungile kodwa sikhangelele ubana sibone lokho esikuthi kona ngama-pointers asithengisa kuyona sisendleleni eqondileyo eyindlela ezasifikisa ekubanani into zethu zilunge kuyikoko noko engutsho ubana umnumzana umnankakhona ngiva kokungena ukubana abengumongameli usekukhiphile kona ubana sekuvezile ama-pointers nalawana okuthina hayi siya endleleni yokuthi kona kulungisiswe ilizwe lilungi anabona into zonke zazikhala even yimeli opposition yethu MDC ababekhala ngokumbili ubana nango phela sekuqasile ukulungisa kuyakhanya kuyabuya izinto kona ziyalungiseka pho uyabusakhala
besikhala
ngokuthi kona sifuna udlela labanye amazwe nango umzala umnakaza usevulele ubana sidlame labanye amazwe pho sibe sikhala ngani.
Siyabonga kakhulu ke baba Joseph Juma olilunga le dala le parlamente emele iphela ndaba mpophoma ungadingwa kusasa baba sibongile ye kusanjalo ke sesingangena ke kwezamanye amazwe sibone ukuthi kwenzakalani uhlangothi lwemelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ule State Department luthi uhambo lukamnumzana Rex Tillerson kuzwekazi le-Africa lukhangelelwe ukuthi luzavezela amathuba amaningi amazwe atshiyeneyo ukuthi adlelane kahle lele melika. UTillerson ukhangelelwe ukuthi uzahlangana lenkokheli yamazwe agoqela ele Chad, Ethiopia, Kenya leNigeria kusukela mhla ka-6 kuze kuyefika mhla ka-13 ngombimbitho. Okwamanje sengilijiye ezandleni zika Chris Gande kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Alinga litshona njani izilukandaba mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Sihlaziya ke udaba lwe-mall eyakhiwa eGodini koBulawayo. Ngiyakwamukela uhlelo.
Siyabonga mne wethu. Esingakutsho ukuthi uCouncilor sibonile istatement yakhe. Esingakutsho thina ukuthi uCouncilor wayephumele egcekeni wathi yena kayisuye oqhatha abantu ngu-terracotta njengoba sebamnikeza amandla ukuthi sengaqalisa ukudevelopha indawo leyani yaseGodini. Sithi kuyimvama ukuthi abantu baphike into eliqiniso uze besithi hayi lokhu ayisikho kusasa kubonakale kuvuka sokuyikho. Okokuqala sizwe sabona abantu begijima kuthiwa bayebhalisa Vundi laphana okuyukuthi yindlela abazaqhathwa ngayo emsebenzini lo. Sazi ukuthi isikhathi uVundi ungena njani e-government employment bureau, ungena njani entweni ka-private developer ongu-terracotta. So lokhu thina sithi kungaba liqiniso ukuthi i-terracotta siqhathile through emhlahlangela ngoba into leyi izananzelela ukuthi iyabangwa ngabosopolitika. I-MDCT eyiyo ehola uBulawayo la ma-councillors angu-29 obulawayo ilesandla empini leyi kanti zani PF layo siyakwazi ukuthi lesandla okwenze wathatha isikhathi sonke lesindawo liyana ingadevelopanga yikuthi ngesikhathi okasquare bekhona babesala ukuthi iterracotta iye phambili ngokudevelopa indawo liyana so sinanzelela ukuthi kulabantu abaningi abale interest endabeni liyana yikho sicabanga ukuthi khona lokho esikuzwileyo ngabantu bethu abaku ground ukuthi sokubonakala abantu abavela kwezindawo njengabo Harare sebechathiwe kungabe kuliqiniso
nxa kuyikuthi kuliqiniso liyathatha amanyathelo ba
siyabonga baba sicabanga ukuthi sesikhulume kakhulu njengabantu bakomthwakazi sikhala ebantwini abayizacuthe abangamahlongandlebe abangalaleliyo kathesi siyakuveza lokhu ukuthi thina njengebandla likaZulu ibandla lakomthwakazi siza kuthatha sikufake ezandleni zethu ukuthi nxa iterracotta ingazange yahlonipha abantu bakobulawayo yabachatha bona abantu bakomthwakazi yachatha abantu abavela kwezindawo thina sithi sesizazilungisela indawo liyana kungangcono iterracotta ingadevelophi indawo liyana iluze ibusiness yabo lathi njengabahlali bakomthwakazi siluze yona le investment ngoba kunceda ngani ukuthi kuthiwa kuya investwa komthwakazi kodwa investment leyi ingabenefithi abahlali bangkhona sithi enough is enough ukhathele ukube siqakeza izandla siginya ukudla esingakuhlafunanga thina okungadlulanga emlonyeni wethu sesifuna thina ukupheka ukudla kwethu sibuye siziphakulele ngokunjalo siyakhuthaza umthwakazi wonke jikelele ukuthi avule amehlo avule indlebe ukuthi konke okuzayenzakala ngendawo yasegodini siye kuthi gwaqa phambili incabe vele bechathi abantu abangayisibo sizabaxotha kube yithi esizobonisa ukuthi kuzoqhathwa abantu abayinzalo yakomthwakazi ngoba thina emashonalendi ngasiyicokozela nxa bevula izindawo zabo zemsebenzi sakhumbula ukuthi kuye kwaba le nto yemarange khona le kudejwa ama-diamonds abantu bakithi abazange besuke besiyafuna ukuqhathwa khona ngale ngoba sibelieve ukuthi imisebenzi yemashonalendi ngeyabantu bemashonalendi ikakhulu le imisebenzi engadingi ubungcithi obukhulu kwezemfundo
siyabona ukuthi lukhona udaba olufanayo olwamatitsha elike laluhambisa phambili kakhulu kodwa lokho kuqhubekela phambili manje lithini nalo
siyabonga njalo umne wethu udaba lwamateacher sesithethe isiga elinye inyathelo olokuthi sesifundisa abantu bakithi kuzidaba zabo ikho lisibona siboda sihamba sikhankasa sithengisa iagenda kamthwakazi yenkulu kamthwakazi izabelo zonke sesizibhodile komthwakazi kuyasibonisa ukuthi izikole zonke zingcolile ngamateacher awo eMpumalanga kusukisela kumfundo yaphansi kugrade ECD abadala bayakhala ngokuthi abantwana babo bafundiswa ngabantu abangazwayo ulimi sesithetheke inyathelo lokuthi hayi ithemelizayo uhulumende weZimbabwe uhulumende kaMnangagwa kaqhelise amajele uzasigcwalisa emajele asibophe esivalelele ukuthi sesilwela inkululeko yabantwana bethu asingeke sivume ukuthi ulimi lwethu lumothakala asingeke sivume ukuthi isiko lethu lumothakele sifundiswa ngabantu abangakwanisi ulimi lwakithi sifuna abantu basebhinga bafundiswe ngabantu abakhuluma isiTonga abantu basesinambiyeni ngapha eFolosi bafundiswe ngamaNambia abantu besikhalangeni bafundiswe ngamakhalanga abebhebhizi bafundiswe ngamasuthu lamavenda
lo ke bekungumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilale
Womanje sokuyisikhathi sabezesifazana silo sithandekile mhlanga. Ye siyabona ukuthi ke sadinga ke ukuthi siliphosele khonokho esilethulele khona namhlanje ukuthi lizwe ukuthi uthini umamhlanga lawo axoxelaye kuhlelo lwabesifazana. Siyabona ke ukuthi uhlelo lolu liyalithanda sibe lokumangalisayo nantu ke sesilethulela lona.
The
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Lucky Feng yena owendele komoyo. Umafengu usichasisela ukuthi impilo injani selokhu kwaba lokhulumende kamongameli Mnangagwa. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, akulanto ejintshileyo. Lokhe kumi kunjalo nje singazi nxa kuzaba lo bubelo akulamali namhlanje kade kuphiwa abantu $50 okade uyiphiwa abe ngama 10 cents lama 5 cents ngitshela ukuthi nxa uphiwe ngama 5 cents lama 10 cents i$50 uyakusindwa esikhwameni okunganani handbag iyabisindwa okunganani kube kukhona but sekusiba wesi nxa ukuthi ama 5 cents ayevele ngekho kade asekhona
kodwa nxa imali leyi selifuna kuyise benzisa ke intengo yempahla injani
intengo yempahla ikhwelile konke kukhwelile vele le machayibeni esasiphila khona sithenga okungamapatapata kwedola sekukhwelile sekuyi $2.50 lokho ngazisebenze umholo wangikhona ukuthi uthole awutholi nxa ukuthi imali ayikho ivalelwe emabhenki
omama babande ukuba lama club abo lapha babechayelana khona izimali kumbe amagrocery
amaklabhu akhona kodwa sekunzima iklabhu ukuthi liphumelele lithole sibili ukuthi lichayelane imali liphathise abantu abaya eSouth Africa bayelithengela igrocery babuye layo libe selisheyana
manje lokho khona kulula yini sesikhangela ukuthi umuntu lwana uzadinga imali yokugada lokunye
andisagadisi umuntu seliphathisa bamabhasi bona babahamba yodriver kumbe oconductor kumbe omalayitsha bayeliphathela nxa kuyukuthi kulo muntu owazana le malayitsha
abantwana labazukulu ezikolo ke
ezikolo kulobunzima singathi nje osokube ngcono kathesi njengabantu abalama-committees ezikolo lani esiwathi ngawedimu ngawana ama-committee lapho okube ngcono khona ngenxa yokuthi kube lesivumelwano sokuthi amanye ama-primary schools atholiswe imumbu lo kade uholiswa abantu sakhetha ezigabeni omama bokuthi bayepheka yikho ke abantwana sebekwanisa labo ukuthi ngelantshi laphana bayephakulelwa ukuyithwala lokungamabhilidi nje badle
libhalisile ukuvota yini njalo kulula ukuthi licabange ukuthi livotele livote njani
ukuregister sibili sibhalisile ukuthi siregister lezi nqumo zokuthi sivote silazo sibili ukuthi sizavotela ngaphi labe sibathengileyo sebesilwa bodwa kusiphambanisa amakhanda
ayisibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Lucky Feng uMrs Moyo sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga kakhulu ke Sthandekile Mhlanga ube lempela vike enhle sike sibone ukuthi ku-social media ke sisiphathelene sitheke lisiphosele inombolo zenu sesixoxe ngakhonokho ke ukugcotshwa kwenkosi ngilo baba u-Ian Ndlovu khona manje baba u-Ian Ndlovu kunjani kuthiwa ngubaba u-Ian Ngwenya Ngwenya kunjani sitshela
ngiyaphila baba kunjani
ngiyaphila kakhulu isikhathi sesingani siyagijima kakhulu akutsho ukuthi wena ukubona njani okwenzakale lamhla
mina ubona namhlanje inkinga mina ngiyiboni khona bekufanele kube nokuxoxisana kuzwane uma engumntwana wesizwe umntwana wesizwe kukhululekile lokho kumele kube nesivumelwano abantu bezwane ngoba bekhona labo abangavumi kwaba khona labo abavumayo so lolo hlobo kumele kube nengxoxo phakathi kwabo abantu bechazele kahle wonke umphakathi uchazele ukuze uzwisise ukuthi uhlelo lolu kusukaphi nokuthi umntwana uze azi ufike ngasuke ngapha e-South Africa esiyagcotshwe ekhaya eZimbabwe kumele nakho bechazele kahle kokunye umphakathi uyabuya inhliziyo sezibuhlungu asakwazi ngenxa yokuthi babachazelwanga ikakhulu ubuhlobo lokubukhona khona ngoba ngumuntu owasuka kulela eZimbabwe waze wafika kulela e-South Africa ngoba impande zakhe kodwa zona zikuphi zise-Zimbabwe
ye kodwa ubona ngazani kulungile sebeluthi kugcotshwe kube njalo
mini iphutha lo hlupho zengaliboni ukuthi agcotshe mina ngibona kulungile ukuthi agcotshe
mhm hayi siyabonga kakhulu ke mnumzana Ian Ngwenya ubele impela fike enhle
nami yabonga kakhulu like right
nani. Siyabonga kakhulu ke umnumzana Ian Ngwenya, liqhubeke phela khona ngapho ke ku Facebook lesilandele kwezithi sikuyethise sibaneng. Singakehlukani nanzi indaba bezigokhela namhlanje. Kuyehlulela umdla ukugcoba inkosi yamaNdebele kobulawayo. Abalandeli bebandla lezanu people bachothoza uMongameli Donald Trump osengezelele isikhathi sezijezo zenodo ezafakelwa umnumzana Robert Mugabe nabanye bakhe. Sigqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.